Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izolukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le MRP lize lenza umhlangano we rally emakhokhoba othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapholisa kumaviki adluleyo.
National Interim Committee NIC yiyo esabambe intambo kukhangelele ukuya ku-Congress. So kula magqoka amabili i-MRP ilokhe ilibandla elilodwa.
Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula uhulumende kaMnumzana Robert Mugabe.
Ngikhulumende lo uthe esengenile wathi Zimbabwe open for business and the business enkulu esiyibona yenzakala ngiyokususwa kwabantu lapha kade behlala khona esithi ngama displacement kuthiwa bavulele indawo ama projects.
Sile ngxoxo mpikiswano phakathi kwelunga lebandla le-CCC uMnumzana Fortune Mlalazi lo Mnumzana Kudakwashe Munsaka webandla le-ZANU-PF.
Akula leadership crisis, i-crisis actually nge-opposition engekho organized. I-leadership we've got able leadership in Zimbabwe esiyokuthi yikho uNkulunkulu eyipreserve.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MRP lize lenza umhlangano we-rally emakhokhoba kobulawayo othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapholisa kumaviki asanda kwedlula. Babikwa bebebaningi abahambe kulombuthano owenzelwe enkundleni ye-Stanley Square ngomgqibelo. Abaphethe isikhundla sikamgcini sihlalo uMnumzana Mudenda Chilumbo lo Mnumzana Thembisani Mfulongashi Mpofu bakhulume ngenhlelo ezimbalwa ezigoqela ukhetho lwe-referendum abathi luzalindulela ukuqeqebuka kwelizwe. Lo mhlangano ubikwa utshelwe njalo ukuthi amalungiselelo omhlangano wokukhetha inkokheli iCongress ahamba kuhle. Umongameli webandla uMnumzana Mqondisi Moyo yena othi elokhe ngumkhokheli lanxa kuthiwa sewamiswa ubukhokheli ubengekho emhlanganweni lo. Lanxa kulembiko ethi sokulamaxuku amabili aleli bandla, esinye isiphathamandla sebandla leli unkosazana Kethiwe Bhebhe ulandule lokhu kungqoqo esiyenzelaye.
Ngiyabingelela baba Gande emsakazweni ya kubasakazi labalaleli. Yeyi umhlangano uphumelele babagande kuliqiniso mpela ukuthi amapolisa babeke basincitha imvumo ngezizathu zabo ababe sithi kulama rumors ukuthi abe 3+C ungani bafuna ukubhikitsha and bawumisa ke ngaleyo ndlela, although lokho kwakungahlangene lathi kodwa hayi ngingathi fast forward nje sagcine siyuphiwe imvumo and umhlangano uphumelele ubanjiwe sibili yabebezile abantu uphumelele wenziwe kahle akuzange kube khona wokusiphazamisileyo.
Njengebandla ungasitshela ukuthi kuhamba njani njengoba sike sezwa ngani sokulamaxuku amabili, ungasichazisela nje khonapho ukuthi uhamba njani?
Akusikhoqiniso baba Gande labalaleli ukuthi sekulamaxuku amabili iMthwakazi Republic Party inokhe ilibandla elilodwa. Okwenzakalayo yikuthi safika esigabeni sokuthi sesidissolva ubukhokheli sabamisa ke ngezizathu ezithize ngendlela abasekusetshenzwa ngayo, kwase kusenzakala izinto esasingathi zasingasahambelani le-constitution yebandla. Ngalokho-ke savumelana silibandla ukuthi hhayi kasike sibamise, okwamanje kusaphethe interim committee, i-National Interim Committee NIC yiyo esabambe intambo kukhangelele ukuya ku-Congress. So kula maqhoka amabili iMRP ilokhe inibandla elilodwa. Ngiyabonga okwamiswayo yiNational Executive Committee ubukhokheli obugoqela yena uMongameli ubaba uMoyo yibo abamiswayo, kodwa hayi ibandla liyaqhubeka lokhe lilodwa, akula maqhoka amabili.
Lo ke ngunkosazana Khethiwe Bhebhe, isiphathamandla sebandla le-MRP, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula okahulumende kaMnumzana Robert Mugabe. EZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu, kutsho inhlanganiso ye-Human Rights Watch. Lokhu kulandela ucwaningo olwenzwe yile nhlanganiso ngomnyaka owedluleyo yasiwethula kuviki edluleyo eSouth Africa. EZimbabwe lithiwa yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu umhlaba wonke jikelele. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu uMnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights.
Udaba lwamalungelo elizweni leZimbabwe lubucayi, njalo kakumangalisi ukuthi sibone kuthiwa iZimbabwe yehlile ngendlela eyangisayo kuma-rankings amalungelo omhlaba wonke. Njalo nxa sikhangele indlela okumi ngayo khathesi la kuhulumende kaMgabe, ye umehluko ukhona sibili omkhulu. Umehluko omkhulu uqala lapha ukuthi uhulumende kaMgabe wayengathembisi ukuthi uzahlonipha yekethise izankentshe ezibopha amalungelo. Sasikwazi ukuthi vele yena ke uvele ubophile uvimbile kafuni kube lolutho olwenzakalayo. Lo uhulumende khona uthe ngena wathembisa ukuthi uzakhipha izayeke ezikhona ezivimba ukuthi abantu bakholise amalungelo abo, kodwa akakwenzanga lokho. Akwenzileyo ukuthi ukhiphe isayeke wafaka amatomu okusele kuyinto efanayo nje. Wakhipha izankosi wafaka iketani, kodwa umuntu sele elokhe ebotshiwe ngokufana nayo. So akubanga lalutho abalwenzayo ukuthuthukisa amalungelo. Ungakhangela indlela iZimbabwe kumbe le indlela yama rankings enze ngayo kwenza iZimbabwe yehla, bakhangela izinto eziningi ezikhona eziphilayo eZimbabwe okwakhathesi. Ungakhangela indaba yozokhetho, even okokuqala isadiki la ize yathi ukuthi kasibambi kuhle ukhetho lwethu njengelizwe, kasilubambi kuhle ukhetho lwethu siqhubeka sisehluleka ekubambeni into zokhetho. Njalo futhi ungakhangela indlela ama-courts ezisebenza ngayo ezomthetho, la into ekhangelwayo naleyo, kube lama-complaints amaningi from human rights defenders and political defenders ukuthi ama-court yethu khanye ngani i-court yethu ibanjwe emsileni, ibanjwa ngama-political, ngamanye ama-political players, akulakulungisiswa kuhle ngokomthetho, kukhona ngani i-court ilenketha betshabi ekuthetheni amacala. Siyabona kulugcwele amacala akhona awoku victimize bakuhlukuluza abantu abamela amalungelo, awukuhlukuluza abantu abamela ezopolitiki. Futhi ungakhangela ezeconomy yelizwe, economy yelizwe isifile isebeyibulele, yikho kwenza ama rankings eZimbabwe ayehle kakhulu nxa sikhangele kuqathaniswa lamanye amazwe omhlaba wonke. Kukanti njalo ungakhangela kule ndaba yokududulwa kwabantu.
Kodwa yena uhulumende lo okhona ungathini ngokwephula amalungelo kaZulu, uyafana yini lo hulumende kaMgabe?
Ngihulumende lo uthe esengenile wathi Zimbabwe open for business, and i-business enkulu esiyibona yenzakala ngiyokususwa kwabantu lapha kade behlala khona esithi ngama-displacement, kuthiwa bavulele indawo ama-projects, ama-development projects anjengama-mines, amadamu lokuqheliswa kwamadolobho. Zonke lezo zinto nxa sizikhangele sizibalisa ndawonye ziyayilimaza iZimbabwe nxa sikhangele le ndaba zamalungelo.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa olwela ilungelo likaZulu engowenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Lamuhla silengqoqo mpikiswano phakathi kwelunga lebandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi lo umnumzana Kulakwashe Musaka webandla lezano PF. Ibandla le-CCC lithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki kahle, hathi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla lezano PF ngamazwe angentshonalanga ngenxa yokwephula ilungelo loluntu. Amabandla la athi okunye njalo ukuthi akulabo ukhokheli obuqotho kubandla elibusayo. Ake sizwe udaba esilethulelwe ngoGibbs Dube weStudio 7. Elo umnumzana Fortune Mlalazi webandla le-CCC nguye osungula ingxoxo.
Ngiyakuxolela because awuvunyelwe ukucabanga outside the box, but I'm saying look at Botswana, for instance. Botswana has one mineral that is sustaining the country, which is their diamond. E-education as a Botswana is free from primary school up to university level because they are properly using their resources. We've got more resources than Botswana. Talk of uranium, talk of diamonds, gold. Ngawe rendeta lushwaya abadlaye kuphela wena lapho okhona awudli ufana lami. Unfortunately ufundiswa izinto lezi ubani uhlala uzikhuluma kuthe ngama sanctions. Our problem in Zimbabwe is not sanctions, our problem is our leadership, in particular leadership from ZANU-PF that has been looting the country from day one in independence. If you want to know these things, my brother, go to the likes of Dr. Simba Makoni, who taught us Sise College 1.0 ubana in a few weeks base betshintshela izimoto sotohambani ngama Mercedes Benz. It might not be important kuwe khona ukuthi unanzelele, but we have been looting. Our schools are something else. Our hospitals are death trap.
Ubaba utshengisela sibili ukubana akala qiniso lama facts lento ezenzakalayo. Uargue ni emotion esezinto evela ku opposition ye in ye out. Abakhangeli into ezibambekayo ezikhona. Ngiyamangala ukuthi uvala amehlo ehle ukubona ukubana thina sizenzela ukudla lapha. Akantshele ukubana kuyini esiku-importayo lapha okokudla. Nxa singa-import impuphu, nxa singa-import i-wheat si-exporter, usungitshela ukuthi ikuphi ukudla ongabe ukukhuluma ukuthi thina we are not producing. Lapha akukhulumayo konke izinto ezi-general. Thina sinika ama-facts based ngezinto ezenzakalayo ese-ground. Akula leadership crisis. I-crisis actually nge-opposition engekho organized. Leadership we've got leadership in Zimbabwe is ukuthi ikunkulu a preserver. We will not have leadership as a labor. We are talking about izinto ezenzakala economy ngenxa yesikweleti lesi esingabhadalwanga. Akayazi le history yesikweleti lesi lokuthi isikweleti saqalisa nini. Isikweleti saqalisa ngoba America isifake ama-sanctions. Ama-sanctions kumele ewazwisise ukuthi kuyini okuthiwa ama-sanctions. Ehambe kuma-companies, ama-private, lama-bank, bemasisele ukuthi kubaphambanisa njani into okuthiwa ngama-sanctions leyo. Engayizwisisa, usezazwisisa njalo ukuthi ilizwe limuswa njani. Ama-comparisons awaphayo lawa, ngama-comparison angasebenziyo, akabe kwazi ukuthi ilizwe libuswa njani. Ndalo, indaba esikhuluma emqoqokibela esikhuluma eyama-sanctions kwana i-America ibaleke indaba. I-America i-corruption ayikhulumayo ayiqalisi eZimbabwe. Amazwe wonke jikelele anayo i-corruption, ayisiyo Zimbabwe kuphela. Kodwa angithi ukuthi mina ngithi sibe le-corruption njalo angiyiboni mina eZimbabwe. Uhlupho lwethu sibili ukubana i-America lwalathi. Yikho esikuxoxa namuhla ukubana why isiyalile ukubana bebe le strategy esokuthi kukhitshwe isikweleti esilaso kumbe sibe lama payment terms esikweleti esilayo ngoba bayesaba ukubana lapha iZimbabwe sikhona igiant leli selivuka singalivumela ukubana liqalise njalo ukuboleka. Igiant lelona lisenza kuhle kangaka ingaboleki lingasiphambanisa ikwesukukhanya.
Siyakuzwa kakhulu Mzanga Mlalazi.
Amanga amakhulu yilawo nozitshela wona umfowethu bazitshela lawa manga mhlawumbe yawabafundiswayo siyazi ukuzani phefale lihlabele from himbukethile ukuthathi iZimbabwe working giant yalaliswa mbani eqaleni bayilalisa ngenxa yobusela. Siyakwazi ziningi into esingazibalisa ukuthi okangayi batshontsha lapha oendretha rushwa batshontsha lapha uzibani utshontsha ngaphi into esizaziyo asonto ze opposition into ze zabantu beZimbabwe uza kuchaza kanjani ukubana nsuku zonke elizweni laseZimbabwe abantu balayinile ba apply amapassport ukuthi baphume khona kule working giant ivuka njani leyo giant katantu shita babona nibona bezani bokuphela abahlakaniphileyo ukuthi abantu abatsha bonke abasuka esikolo sebefuna uhambe e-UK bafuna ukuhamba e-South Africa ngenxa yokuthi silohlupho lapha eZimbabwe. That is the problem. Kufanele kufike khonokhana emqondweni yawo. Kodwa ke ngolunye usuku kule ndoda okuthiwa nguGibson Sibanda ayilale ngokuthula yachiya isitshelile ukubana befuna bengafuni bazaphuma kuphela. Kungathatha iminyaka ibe mnengi kodwa bazaphuma kuphela.
Lapho ke belilalele umnumzana Fortune Mlalazi webandla le-CCC eqoxa endawonye lo mnumzana kuDakwashe Munsaka olilunga leZanu PF. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Umathintitha lo okhulumayo ilizwe lethu lithi amalungelo ngazi ukuthi amalungelo afanele abanjani amalungelo ukuthi thina sasoyela amalungelo akunamanzi akunagesi akunamgwaqo ayikho nje into ekhona nje ezweni siyahlupheka hulumeni angazi ukuthi fanele simemezwe bani sizwe ngubani hulumeni siyahlupheka wena hulumeni esithi sakuvotela wena hulumeni othi wasusa abelungu ezweni wena hulumeni esithi obaba bethu balilwela leli lizwe kodwa sikuboni ukuthi balilwela usizo lwabo ngokuyini ukuthi balilwele belithathe bayalungwini sithi sisentandweni eningi ngoba intando eningi mangazi ukuthi siyabhilitha senami ngento esenzola yona ezweni siyaboshwa siyashaywa siyabulawa so kufanele senze njani mkhuzi wamaphoyisa lokho engishilo njalo kufuna kwelela ngobuyo uzositshela ukuthi why imvumo ofanele ibe khona yokudemonstrate imvumo enjani siyakucela mkhuzi wamaphoyisa Paul Nyati siyakucela nomzala siyakuhlonipha futhi kakhulu mathintitha lokhulumayo
yebo umsakazi mina ngiyaphila umsakazi wa studio 7 thanda nje ukukhuluma indaba leka lobhimula ubaba lokhulumayo kathi silami ngiyamsekela vele ukukhona eZimbabwe la ukuthi sisiphiwa imbali yamanga sikhathi sonke siphiwa imbali yamanga makhangela even ilizwe leli lithathwa izano zange lithathe lisekele izwe lathatha izaphu izaphu yahandwa kakhulu ukudlula izano izani wabe zihlalile eMozambique abantu lapho kodwa sokungantwa yibo ungakhangela kathi sikuhistory ekhona ukhulunywa ngayo izani PF ukuthi iyethathe izo kodwa akusikho sikwaziyo thina vele izapho so lalokhu sokulobhengola wathengisa ilizwe ngethukela into zamanga zonke zonalezi kodwa zibe ziqinisa bona abantwana banabo kumele bamise umsebenzi ngoba kathi sekunje ziningi izinto abazivalayo zimele zingenangqondo.
Studio 7 siyabingelela sicela ukubamba lo baba umlomo uthi kobulawayo umlomo liyalelana abantu ukuthi bengene emgwaqweni bayalelana ukuthi abantu bayitoyitoye bayalelane yini inkinga beyalela abantu ukuthi bedemonstrate kuyini imbangela kuyalela ukuthi abantu bedemonstrate baba khuluma into ecacayo baba walwela izibra but usulilawo usosizo under uyazi uyadla lapho kuzani phefu thina kasihle sifuna amalungelo ethu abe segcekeni sifuna ukungena emgwaqweni liyasivimba liyasibopha liyasitshaya
salibonani emsakazweni kunjani na umoze ningonya edaluka ayisibonga izulu sibonga izulu edaluka sifikelele imuli yami yakonyonda kongwenya khona lapha ngiyabathanda thandiya ngikhosa egufole engwenya ophilayo ehe komalaba kulesifanda lapha ukuthi ukuthandazana ithuma hanya lithanda madoda lithanda bazali bami liphile ngenkosi awe
Nivuka njani Studio 7 ngilibingelela lonke we Studio 7 ngibingelela labalaleli le losapho luka Mthwakazi lonke ngingathanda ukudla isikhathi ngiphezulu kodaba lamantombazana emsakazweni ade bekhuluma ngolobhengu labathi wadayisa ilizwe ngechukela ngicela laba bantwana laba kabake bahloniphe cela bahloniphe sisamandebele isizwe esikhulu kakhulu mabe funa ukwazi ukuthi urobhengula walwa njani impi leyo abahambe badingwa lo bayebuza uSisidi John Ross bayebuza lo Ian Smith babuze lo Todd uzabachasisele lo Ulensky uzabachasisele ukuthi ulobhengula walilwela njani lelizwe leli elidefenda ukuthi abalungu bengalithathi adinge yilaswa kule ndawo ukuthiwa kusekhwekhwe kulabolala phansi kulabopupu kula egadade kadingisise ukuthi kade kwakuvele kusenzakalani adingisise lamabizo amabutho kalobhengula wamawaba lokuthi kwakule nsuka mini kule mpisi wayelamabutho amaningi kakhulu esilwe lwisa abalungu ngicela intombazane lo akayekele into yakhe le maye kuthi yena nguyo le ngqondo naleyo inzondo kayiphume inzondo yakhe le asimfuni umuntu onjalo la ngababaze umsebenzi wenziwa ngulobhengula kakhulu ukuvikela leli lizwe kawubabazi kakhulu azazi sizagcina sikhuluma amanye amagama amabi azamcunula ngiyabonga Studio 7 okukhulumayo lapha ngusiphatha amandla ngikhona lapha kwabulawayo
selokhu sihlala sikhuluma ngawo la mashona la nako ke aziphumele ku-ZBC ezikhulumela mathupha kuthiwa ulobhengula wathengisa ilizwe lithukela bezikhulumela mathupha and le nto yinto ephume kumnangagwa le abantwana labana abathunywe ngumnangagwa bebonisa ogawule lapho ukuthi bayiziphukuphuku too much labana babonisa ogawule abojoseph juma laba abomalaki nkomo sebelibonisa ubuthuta benu kwesi ukuthi lizithuta lilandela abantu abarongo sebeze belitshele mathupha ku-ZBC yenu ngoba i-ZBC liyana ikhupha izinto zezanu-PF and ngeke ukhulume enye into umnangagwa engakwazi i-ZBC kube nga iyakhupha anything kube ziningi izindaba esizibona ziphuma lapha kube lama-opposition parties yabona iphuma lapha kodwa kuphuma indaba zezanu-PF kuphela labo yinto abayithethe kumnangagwa liyana kade beyikhuluma leya bezama ukulibonisa lela iziphukuphuku ezingaboniyo lezi kuthi livalekile sebeze belitshele ku-ZBC yenu lokungafundi kwenu alifundanga lina bantu lisaphothi zanu-PF iningi le into elibulalayo kakhulu manje sebeze belitshele ke ku-ZBC ukuthi lilandela amashona wrong side lilandela abantu abarong umnangagwa selitshela-ke bogawulela bojoseph chuma labo malaki nkomo liyabe lihumana suku zonke likhuluma lihumana litsha abantwana abancane abaphuphayo
sebona no-CEO entebele linja etinyiweyelaphana omnyaka omutsha ngithi lamike ngibolise ngiqede lapho ngizanupf masifora
Siyabonga basakazi bethu. Siyabonga izindaba elisinika zona, izindaba zeqiniso. Hawu, siyabonga iNkosi libusise. Ndimfake umbono. Nangu lo muntu abathi uChabangu. Uzama ukuyenzani uChabangu? Uyenzani Chabangu? Cela limbuzo ukuthi uyenzani, ukuthi unyembani, uyenzani? Ake limbuzeleni uChabangu ukuthi uyenzani.
Salibona ni basakazi bethu beStudio 7 njani kodwa? Hayi kuhle mali sancenga basakazi bethu thina songathi siyagatala into kaChabangu le into kaChabangu sisihlupha kakhulu uChabangu ngathi ufuna ukuthi siuzoyenzani njengoba vele izawumehlula kanti waye ungathi vele ufuna ukuchitha isisiso phela uChabangu vele sokusobala ukuthi bathengiwe vele bathengwa bongalabona laba abangani bakhe laba kanti wabeloku esenza inkambeni ezinkantulo iloku esenza izinkantulo ezinkantulo udinga nathi ezinkantulo akuthi ungwesisi hayi akakehlukanele abantu mani abantu nabo bahlupha kwamani baloku babebhizi ilizwe liyawa labona baloku bebhizi loko begcwale zinkantolo ngento ezingabonakaliyo akula nto ezoliyenza ngesisi umnikazi esisini uchami zawubheka akula nto ezoliyenza lapho noma engayithatha isisi yawa sekuphela kwesisi akula nto ezoyenza lapho ngoba loku abebezigijimisa ngapha langapho ngathi ukuthiwa asilangqondo kula nto ongayiyenza uChabangu ngesisi nix uqonde nje ukujabulisa izano kuphela into yabayiqondileyo labo baqonde ukuzijabulisa izano kuphela
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki njalo lingasithumeli imilayezo egqugquzela inzondano ngobuhlobo siyabonga Kwezemelika lamuhla likhefu lokunanza owayelwela ilungelo labensundu umnumzana Martin Luther King Jr. UKing owayengumfundisi wesonto eBaptist wadutshulwa wabulawa ngumlungu ngomnyaka ka-1968. Imizamo yakhe yokuthi abensundu baphiwe amalungelo afana lokuvota yafezeka. Lamuhla likhefu eliqakathekiswa lilizwe leMelika jikelele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yebo, ngiyabonga mnumzana. Usuku luka Martin Luther King lusuku olubaluleke kakhulu njengokusho ebantwini, especially ebantwini abansundu. UMartin Luther King wayeyinkokheli eyayilwela amalungelo abansundu esithi ngama civil rights. So sabona even up to makufika ngama 1960s khonapho, ngaleso sikhathi i-influence yakhe yayinkulu kakhulu, to a point where siyazi ukuthi abantu abamnyama okuqala babengela mvumo, babengelali ilungelo lokuvota lapha e-America. Into eyenzakala ngama 1960s ukukhokhelwa ngabo Martin Luther King besenza ama-million men march, abawenza bematcha bebuya lapha e-Washington DC bebamba ama-rally amakhulu, okwenza uhulumende layo wagcine ibona ukuthi abantu abansundu kumele amalungelo abo ukuthi bavote bawathole bawanikeze.
Manje nxa sikhangele yona indlela enanzwa ngayo leli langa, ubona kuyindlela efaneleyo yini?
Yeah, I mean ukuthi phela ilanga leli Lee holiday lapha eAmerica utshengisa ukubana lilanga eliqakathekiswa kakhulu, ngoba ma ukhangela even amanye ama-president wonke ahlanganiselwa elangeni eliyi-one eliyi-holiday lokucelebrate ama-president. Akusi alikho nje singathi kuthiwa leli ngelika-George Washington Day or leli ngelika-Barack Obama Day. Elika-Martin Luther yilo eliqakatheke kimi ngokubona kwami, ngoba libizwa ngegama lakhe. Linganiswa labo Columbus Day. UColumbus, I'm sure liyamazi, uyinguyo okuthiwa wa discover iAmerica. So la eAmerica kule Columbus Day, and then besekusiba le Martin Luther King Day, okutshengisa ukuthi lilanga eliqakathekiswa kakhulu.
Nxa sikhangela umhlaba jikelele, siyabona ukuthi bakhona abalandela izifundo zikaMartin Luther King besithi uyena ubapha umdladla kwezombusazwe. Ukubona njani wena nxa sikhangele amazwe angaso eMelika lelanga likaMartin Luther King?
UMartin Luther King uyisizekeliso sobukhokheli. UMartin Luther King ngumuntu owayenikeza abantu ithemba. Ule speech sakhe esiqakathekile kakhulu esaziwa ngabantu abaningi esithi I have a dream. Ispeech sakhe lesi I have a dream yispeech lesiyana ese hope, esesithembiso, esokuba le vision yokubona phambili lokho abantu abaningi abangeke bakunanzelele manje. So uMartin Luther King umuntu owayekhaliphe kakhulu lokho yanokuthi baze benza ukukumbulala ama-enemies akhe, izitha zakhe zenza ukukumbulala ngoba zazibona ukuthi imfundiso zakhe zikhaliphalisa abantu, zivula abantu amehlo.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha kweleMelika. Kwezemidlalo ke sikhangele imidlalo yenkezo ye-2023 Africa Cup of Nations edlalwe izolo. Egypt leMozambique zibe nguchiki lobhanqa 2-2. Kuthi ele Nigeria lele Equatorial Guinea lawo abe nguchiki lobhanqa 1-1. Kuthi imidlalo ezadlalwa lamhlanje, umdlalo wakuqala ngoza kuba phakathi kweSenegal leGambia, kulandele ele Cameroon lele Guinea, kuthi umdlalo wokugcina ngoza kuba phakathi kweqembu leAlgeria lele Angola. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MRP lize lenza umhlangano we-rally emakhokhoba othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapholisa. Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula uhulumende kaMnumzana Robert Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande.